Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-31 Kwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli we-Norton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF liligazi ezandleni.
Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona lilokhu lisesimeni sayo sayizulu lokuthi udaba lombhuqazwe akufuzanga kukhulunywe ngakho.
Uhulumende weleMelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo yikuthi nje ukhetho luqutshwe ngokuthula kungeladlakela. Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota.
Nje ekhaya Vote sikunanzeleyo ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma nginje lami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-police station yami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umeli we-Norton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo uqotshiwe kuleli dale izolo ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF liligazi ezandleni ngokubulala abantu besigaba seMidlands leseMathebeleland ngesikhathi salumbhuqazwe. Umliswa uvuse lolu daba ngesikhathi amalunga ephikisana ngomthetho obunjwayo owe-Patriotic Bill wona olakho ukupasiswa iPhalamende lamuhla. Umliswa lamanye amalunga amabandla aphikisayo athi awe-CCC lawe-MDCT athi umthetho lo mubi njalo awumelanga upasiswe ngoba ujonge ukuhlukuluza uZulu weZimbabwe ophikisa umbuso weZANU-PF. Umliswa uveze ukuthukuthela okukhulu ngesikhathi exotshwa iPhalamende esithi lokhu yinto eyaziwayo ngumuntu wonke ukuthi umbhuqazwe wegugurawundi wenziwa nguhulumende weZANU-PF ebulala abantu besigaba seMandebeleni. Usomlomo uMnumzana Jacob Mdenda umxotshile esithi kavunyelwa ukukhomba yiloba yiliphi ibandla ngomunwe phezu kwalolu daba okuyinto ecunule lamanye amalunga ePhalamende awamabandla aphikisayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongomunye wabantu abetheswa umlandu ukuphatheka kulumbhuqazwe uthi abantu kumele bakhulume ngodaba lolu bekhululekile. Eke sizwe amazwi kaMliswa edale.
So why can you remove me in the house for telling the truth? So what is this the house for if you are not able to debate on the issues of national interest? Kukurawundi was an ex of ZANU-PF, was an ex of brutality by ZANU-PF. We cannot say no to that. You are kicking me out, Madam Speaker, for bringing out Kukurawundi. Are you serious about it? I want to ask Madam Speaker again. You are kicking me out of this house for bringing the issue of Kukurawundi, which was done by ZANU-PF. It was done under the leadership of ZANU-PF. So now you want me out because I spoke about Kukurawundi. Who are you serving? What you are doing is unpatriotic and nationalistic, barbaric of the party you belong to. Barbaric of the party you belong to. I am leaving knowing that you have done the biggest mistake.
Lawo ke ngamazwi omeli we-Norton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo owaqotshwa kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ekhuthaza ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ibhejulikazulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
kuyadanisa ukubana ummeli weNorton uThemba Mdliswa after ekhulume ngodaba lombhoqazwe ekuxotshiwe edale lephalamende lapho amalunga edale lephalamende immunity exotshwa kuyadanisa ukubana ngemva kokubana umongameli welizwe ethe abantu balelungelo lokukhuluma ngakho kungabe kuyikuthi umnomzana uJacob Mdenda kakagoqoki izolo yakhe yokubana wakhokhelela eMat North kudale lombhaqazwe kumbeni ukuthi ibandla lakhe lelingakagoqoki kulolu daba. Asikwazi okuqinisekile ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona lelilokhu lisesimeni sayusa izolo lokuthi udaba lombhaqazwe akufuzanga kukhulunywe ngalo. Kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe abantu umhlaba kuzibe kwazi ukuthi udaba lombhoqazwe isitile band thing ngoba uma amalunga edalele parliamente ale immunity exothwa ngemva kokukhuluma ngalo daba lolu kuthi ukuthi ise matter engakanjani engakavunyelwa ukuthi kukhulunywe ngayo. So Zimbabweans across the divide, across tribal lines, udaba lwebhoqazwe ludaba oloke lusealed akuvunyelwa ukuthi abantu bediscuse ngalo, akuvunyelwa ukuthi ama-victims ethi share their experiences. Siyambonga okamliswa okhulume ngayo, siyambonga umama Mkwena okhulume ngakho, kodwa siyadana ngoba lo ophethe ilizwe uEmerson Mnangagwa lalo waphatheka kulo wathembisa abantu beZimbabwe ukubana kufuze bekhulume ngalo lolu daba bekhululeke. Ngile ukuthi weqinisile kumbeni weqamba amanga kodwa ibandla lakhe siyalibona liyaxotha amadlunga edale lephalamende. Ibandla lakhe siyalibona through Obed Mpofu litudala lo udaba lolulwalungiswa. So okuyiliqiniswa sisakwazi
iluza lungisiswa njani udaba lwegugurawundi lolufuzwayo na kuphela lamalunga ephalamende ayaliswa ukululokotha.
Abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthini udaba lolwalulungiswanga kufuze lulungiswe. Sibonile esakhamveta iconstitution esethatha amandla e-NPRC ewafaka kuma-chiefs indirectly after that engabaniki ngokupheleleyo ngoba lanamhlanje kusukela ngo-2019 esithi udaba lolwalulungiswa akukho sokulungisiwe. So kuyabonisa ukubana akazimiselanga. Kodwa siyababonga labo abakhulume ngabo okubalisa ubaba uMdliswa ngoba ubaba uMdliswa usuka eMarsh West. So kuyabonisa ukuthi udaba lolu is a national question oludinga wonke umuntu weZimbabwe ukuthi ephatheke kulo ukuthi lulungiswe. Ngiyabonga la kumama oluphakamisileyo edalwe lephalamende ngoba yikho lapho kufuze lulungiswe khona. Yikho lapho abantu beZimbabwe bathi through iparlamente under NPRC ngoba iNPRC ibifola under iparlamente ukuthi udaba lolu kufuze lulungiswe ngokuganga kwalo phethe ilizwe wathi kalube nga-under his office. And siyambona namhlanje libandla lakhe ukuthi bazama ukuthi bekuthi macromanage it. Kodwa abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthi udaba lolu akufuzanga lufe lalo bangayiphi indlela.
Hello ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eBeju likaZulu obexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula kungaladlakela. Lokhu kuvele ngemva kokubizwa emahofisini kamphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe kusaphethe isikhundla someli welemelika eZimbabwe unkosikazi Elaine French izolo eHarare. Lokhu kulandela umbiko wethulwe isigodlo someli welemelika enkundleni yokuxhumana eTwitter okhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi babhalisele ukuvota njalo beyovota. Uhulumende weZimbabwe uthi lokhu akulunganga ngoba yikungenela kwezomdeni. UFrench yena uthi bayananzelela ukuba uMnangagwa uhlala ekhuluma ukuthi kungabi lodlakela elizweni okuyinto abayamukelayo. Ngesizwe amazwi kaFrench.
The United States will always stand by our values of peace, transparency, and inclusivity in the electoral processes. We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity. Today's meeting with the Ministry of Foreign Affairs offered an important opportunity for our two governments to articulate our policies and concerns. It is the role of an embassy to communicate with the host nation government, but it is also the role of an embassy to communicate with the people in each nation through traditional and social media, holding events, and by carrying out education, cultural, and sports exchange programs. We stand by our recent social media post calling for peace during the election season. These neutral, apolitical messages feature the work of Zimbabwean artists who wanted to engage their fellow youth on the importance of peace during the election process. Elections are a fundamental part of a functioning democracy. All Zimbabweans deserve this chance to choose their future safely. The United States does not support any single candidate or party. We strongly support a peaceful and transparent process that reflects the will of the people of Zimbabwe. Our embassy will continue to urge peace, transparency, and inclusivity in Zimbabwe over the coming weeks, months, and years. We represent and encourage these values all over the world. Again, this is Meg Riggs, the spokesperson for the U.S. Embassy to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi esiphathamandla sikahulumende weMelika unkosikazi Elaine French. Kolunye udaba lwezokhetho, umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota oyekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota ngoba abanye abalelungelo lokuvota bengatholi amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. I-Commission ye-ZEC eyiyo eqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota ithi izaphathisa labo abadibana lalolu hlupho olubikwa enye imbangela yalo kuyikwabiwa kutsha kwendawo zokuvotela i-delimitation exercise. Umnumzana Nkosikhona Dibiti, isikhulumeli somanyano lo, wona osebenza eMathebeleland South le North kanye lakobulawayo uthi uhlupho lolu luphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni ngoba bahambe imango emide kakhulu bedinga lapho ababhalisiswe khona kodwa beswela amabizo abo.
Nje ekhaya vote sikunanzelele ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma nginje lami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami. So inkinga zikhona sibili njalo abantu bayakhala kakhulu sikhuluma abantu abasemakhaya kubo Lupane kubo Victoria Falls so wange kuma WhatsApp lapha basendela i-message njalo nje ukuthi bantu angikatholi ibizo lami kuthiwe ngicheke lapha efonini ifoni la ayinika ama results ona lawo njalo sikubonile futhi la kobulawayo khona lapha bekulabantu abaningi kakhulu even ezekhi lapha be siyakhuluma ukuthi khona hayi mina ku-inspection ibizo lami litholanga. Abanye basitshela ukuthi ama-polling station esetshintshile njengokuthi nxa ukobulawayo khona lapho kumele ukuthi uvotele edorobheni e-City Hall ugcine usithole ibizo lakho ingxelini selikulobhengu la street ngale ekugcineni kwedolobho. So konkana kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi.
Nibona ingani imbangela kuyini?
Uhluphe esilalo dade kathe sikuthi khona i-ZEC kayizange communicate ukuthi i-delimitation report esilayo kayitshengisa ama-polling station i-coded ilama codes so ama-numbers ayitshengisa ukuthi i-polling station le yiphi njengokuthi amaSwazi primary school kumbe iManondwane primary school lani. I-delimitation report leyana esayithola ku-ZEC kayitshengisa konkhana kodwa itshengisa ukuthi ama-constituency asekhava amawadi aphi lendawo ziphi njalo kobulawayo khona pha sokulabo Bulawayo North for example kubo Matobo sokulabo Matobo Mangwe Matobo kwa ya izinto zonzana sezintshintshile especially at constituency level but inkinga esikhona kathesi lathe sifisa ukuthi abezekhi basixazulele yona ukuthi khona at polling station level abantu kumele ukuthi beyingaye imngcwele itshintshile ngenxa ye-delimitation ye ingabe i-report yakhona or i-information about izinto indawo zona lezi esezitshintshiwe lani lathi sizitsheliwe lathi besizancedisa ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi hhayi nxa usendaweni enje yenza so esikhathini esinje kunzima ngoba i-ZEC yiyo yodwa ekwaziyo ukuthi abantu bangabe betshintshiwe batshintshwa baya ngapi njalo kuhamba njani. So kuqathekile kakhulu ukuthi izeki ngalesi sikhathi inspection njengoba bethi sebeyingezelele nge-one more day abasebeswele amabizo abo, so kumele ukuthi benzeni. Nxa khonokho singakuthola kuzeki lathi sikhanyelela ukuthi nxa information isesilayo sesingakwazi ukuthi lathi sigijime.
Liyaxoxisana yini le commission yezeki ngalolu hlupho?
Uhlelo lolu olwe inspection, i-rollout ye-inspection, sasixoxisane lezeki, yasikhuluma ukuthi kuzaba lohlelo lwe-inspection, sikhuthaza abantu ukuthi beye-checker. So khathesi sesikhanyelela ukuthi sizaxoxisana lezeki sebebuyelile ema-ofisi nabo ukuthi siyekuza ukuthi sisuka lapha siyangaphi, kwenze ukuthi abantu bazwisise ukuthi bavota bengaphi, nxa kuyukuthi kutshintshwe ama-constituency kutshintshwe nganjani. Njalo umuntu nxa yade nga-police station, ngoba i-voting yethu i-police station base, nxa i-police station yakhe yade la nxa isi-200 meters away, umuntu yena lo azise ukuthi hayi utshintsho solukhona yilolo nololo.
Abemaphandleni kubaphatha njani lokho?
Indawo lapho okuthiwa amabizo abo ngabe sekhona kukhashana, njalo ukuchecka lokho okukwenziwa emafonini lokho akubasebenzelanga abaningi bakhona. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu kwesinye isikhathi lama le ward sibizi yabe sijinje, nxa ward 3 sikhuluma labalupane ngani, ward 3 uzithola ukuthi ibizo lakho seliward 4, uward 4 wakhona kuyabe kulohambo olude sibili, kusuka kube kukhatshana kakhulu umuntu ukuthi akwanise ukuthi ebelonke elandelele edinga ibizo kuba lukhuni kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imali ethunyelwa izihlobo labangane izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe iqanise yafika kuzigidi ezedlula ezine US$420 million ngenyanga ezine zawonalo umnyaka. Lesi isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lanyakenye lapho okwathunyelwa khona imali ngamadola azinkulungwane ezintathu US$387 million, kubika iphephandaba leHerald. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lobugwala ngokungathuli ilanga lokhetho. Umnangagwa elokhe ethikaza ukwethula ilanga lokhetho wanze wasuka elizweni esiya kwele Malawi engakhulumanga ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilele enkundleni, hayi basakazi, kule ndoda leyo kuthiwa nguThemba Mliswa izolo ubatshele iqinisa abantu bezano loba bengafuni ukuthi kukhulunywe ngendaba yeGugurawunde, kodwa uThemba Mliswa umile eqinisweni wabatshela iqinisa, wabatshela iqinisa lizavela ngelinye ilanga. Konke lokho kukhulunywa yizano, ipolitics yamanga ukutshelwa abantu baseZimbabwe iqinisa lizavela. UNkulunkulu uthi alikho ilitshe lizasala lihleli phezu kwelinye ilitshe, asikho esinye isizwe esizahlala sihleli phezu kwesinye isizwe. Kuzavela konke izano abazama ukukuphushela ngaphansi kwamakhapeti, kuzavela ukuthi iZipra yiyo eyalwela ilizwe, eyakhulula ilizwe leli, kodwa ngokuhamba kwesikhathi izano yabuya lepolitics yabo eyamanga. Kuzavela ngelinye ilanga, uNkulunkulu asosithutha ngabantu bonke.
Salibonani basakazi bakaStudio 7, lani lonke balaleli baba Studio 7. Hey, sise Zimbabwe sisebunzimeni. Thina sikhala kakhulu ngamahovethi. Ayiwo ahamba ayakulwa impi. Elwela impi abangakwaziyo ukuthi bona bazaphathana. Sibakhanyile lapha emakhaya amabhubhala mqolo. Kabala sicathulo uhamba ngamajombo. Kodwa umuntu uzezekutyela ukuthi wonkona ilizwe kanti tatamka uvotelani umnankakho. Kanti silo umntaka mnankaka mgabula ama-21 plus. Yelunye uhovethi uhlezi endlini wayo. Iyawa, iyawa, iyawa. Kumbe ukuthi unkomo wabathatha bebancane kakhulu besiye empini. Isikolo sicakathekile. Ngibona nganokunye kwasilela esikolo. Ngoba nomuntu ophileke esilo olengqondo zakhe ezikhaliphileyo eziwayenza njalo kuwenziwa amahovethi. Kanti sinansi usigqumba. Sifele isisu sabo ukuthi ube beniwa umnankakho nathi. Sibefihla amabizo ethu. Ngivele e-polling station kathesi. Ngiswele ibizo lami. Kodwa ungathaya u-star 265 liyakutshengisa le ndawo ohlala kiyo. Hamba khonapho kakulaluntu. Asiboni ukuthi ekuvoteni vele kuyavotana. Kunabantu abazavota vele sibaningi amabizo ethu aphumanga. Ngezekile. Asibavoti bakhathesi. Kuqalisa ukuvota ngo-8. Savota thi kodwa ke naka amabizo kaphuma asivavota baqala lamhla ba register izolo 8 qalisa ukuvota kodwa yalonyaka sasi ibizo lami kaliphuma ngezekhi ekasigumba kadoni ilokhu zendingenela niphakathi wowaphuwana leyo kuthiwa kuyindaba abaphuma impi kudala lapha ababesempini ama-retired mabo-retire labo orithaya vele bangenela irithaya ngekamnankagwanti ayikwazi lento yayilwela yayilwela ukuthi izokudla isisu sayisoto aya amahovethi abe nenhlonishuo abona ukuthi lize linjani babelunywa izibawu babelunywa izibawu lathi sisinje sasiziphephele kusahamba saphenduka eBotswana kodwa zange sikhwambele ukuthi sibone idoti liyenzakalayo le kuyini kokokwenzakalayo ezimbabwe lize lethatha ngoxa alithathwa ngoxa ngoxa ngegazi kuyini ekwenzakalayo ngegazi lakho igazi-ke lithathwa ngegazi kuliyenzani njalo ihamba ngamajombo lilasicathulo
Zeki wazi wasiyangisa wachintsha amabizo abantu wabathatha abantu wabasalelale kathi yona indlela yokuregister abantu antsho i-computerized into eyenzileyo imbi kodwa abantu lingagive up whether ufakwe khatshana zama ukuhamba senzeni madoda sifoteni ngiyabonga kangene ujaha kangene siyabonga thank you very much
hayi bafowethu salibonani livukile linjani njalo livukile ngemhlaba wonke livuka njani hayi bafowethu yazi indaba kamqondisi moyo ngithokoza kakhuluni kodwa uhlelo labo lonke nonami Ngondisi moyo ngiyathokoza ngakho konke lokucabangele bantu besindebele livotele amakhansilara abe ngumqondisi moyo abe umqondisi moyo lithi ama-president kuvotele uThamisa hhalo umqondo kahle badala lingamdisaphoyenzani njalo badala ngoba ibandla lakhe liseselisha uzama ukuthi nomhlawumbe ncedise likhiphe esilingweni esinjalo ngithanda i-opposing party eyenza ngalolo hlobo lonjalo yenzani njalo mpela livotele uThamisa lonke mazibaga kahle all shoners indebele vote all votele uThamisa fela amakhansila livotele yona ilokho zene ibe ngaye abe ngamqondisi abe amakhansila kamqondisi yenzani njalo nje ukucabanga kumqondisi umqondo wakhe muhle kakhulu yini uzamule ukukhulula abadala ngoba engathi livotele nami uba ngupresident isikhathi lutshwane isikhathi lutshwane lizehle ukukhipha izanu ngendlela enye uzamile ukucabanga ngcono la mqondisi lapho umvoteleni badala lenze njalo likhiphe lelibandlela lehlokolo zemoyeni angiyabona liphili kahle lihlobo zami yenzani njalo unity number 1 ngiyabonga
studio 7 salibonani yababalaleli salibonani basakazi lo okhulumayo ngumlilo enkulumane ngifuna ukuphawula njengamafeature ngezekhi izekhi ithi abantu abayihlola amagama but amagama siyakwazi ukuwahlola emafonini bathi basiwahlole yasemafonini uhlola igama efonini likhona sasa kalikho selikhitshiwe efonini mina-ke I've been checking my name efonini almost every day kufika isikhathi sokuthi amagama sesiyachekhwa alisekho efonini ngihambe ngiye-checka lapho engarejista khona emandwandwe ngihambile ngaya-checka njengoba nje kunamhlanje nje on Tuesday ngolwesibili ngihambile ngaya-checka into engiyithole isemandwandwe ngithole i-voters roll elabantu abangu-7 lawo leyo voters roll kayisiwe enkulumane ngiyasempophoma bona ama-officials awezekhi labo badidekile kabakwazi ukuthi kwenzakalayo izekhi ayisichazele okunye mane okungcono kulalokhu ukuthi kade vele kwenzakalayo igama lami libhalwe phansi nge-ballpoint ukuthi libhalelwane phansi kumbe sengisiyarejista kutsha kangikwazi kodwa liphongukubhalwa phansi kuphela ukuthi kwenzakalani ngezekhi hhayi nobody knows
studio seven litshona njani badala ngiyalivingelela umhlaba wonke nje ndithi hhayi qhubanini umsebenzi nomuhle siyalithanda kakhulu. Thanda ukukhuthaza abantu ukuthi sambeni sambeni siyevota singakhalali singaluzi hope. Lo mama bizo tejintiwe lelale ezidongekhona ku voters roll. Sambeni siyevota noma kukhatshana siwokeni siyevota silungisele izwe lethu. Sameni singamandla wonke sibili ukuze silwisane lobuthulo obuseZimbabwe laphana ukuze sikwanise ukuthi sibe nelungelo elihle. Singakhalali singaphela amandla ngisho. Ngikukhuthaza abantu bakithi. Lani mayouth ezana uhambe kuyevota letshintshwe likhithi lehlukane lezane lohlalile ngama $50 after 5 years. Divusile izwele lethu lizwelethu livukeni sibe sikhulile izwethu elithe sifake ihulumente entsha siyande into zezane lezizihambe ezizoncindezelo lanini elikudlale kodwa mase siyavota sitshintshe uhulumente kuphela silizwelethu livuke libe lihle njengakudala sizameneni bafowethu lonke nje yalikhuthaza sibi kakhulu 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 akuloza silungisela phana ukuthi sizilungisele thina esingafuneka sikufuni okhuluma ngosibanda ngole Botswana yabona
Studio 7 Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 hayi siyakhala ngapha siyakhala mani amagama ethu kaatholakali kahle ezindaweni zethu asazi ukuthi kade kuqhubekani izano ukuthi isidinga liphi iqhinga ngoba siyazi ukuthi ivele lamaqhinga hayi izano iyahlupha kodwa sinike sigili ngagive up bantu ngagive up hambani libheke amagama wenu kuzo zonke izindawo lezo okufanele ukuthi libheke kizo hayi izano iyahlupha iyahlupha mpela labo laba abezincwadi lezi labo kufana nokuthi ngabezano izano layo kwenza kwabo nje akuhambi kahle hayi asizameni ukuze sibuyisele indlovu ufuna ukuyibuyisa le ndlovu le iphume ephengeni umfana omncane engene umfana omncane sibone ukuthi kuzaqhubekayo beke beshut up ogawula beshut up ojuma beshut up omabhaza lapho bakhulumela eceleni ya sike sibavale umlomo bevaleke uthuma kansamzwa ugawula kansamzwa futhi bayibona indlela eyaphambili ukuthi iyayinjani iphela siyaphela isikontiri madoda phambili siyaphela ma ungawubona ama-road sign uzawubona khona la
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthoniswa kwecala lokudubula abantu besonto yamaJuda abalithumi bafa ngomnyaka ka-2018 kuqale izolo edolobheni le-Pittsburgh. URobert Bowers wetheswa icala lokungena esontweni yamaJuda wahaza inhlamvu zombhobho wabulala abantu abalitshumi lanye walimaza abangamatshumi ayisithupha lantathu. Kubizwe abafakazi abasinda kulingozi abatshayela incingo amapholisa. UBowers wethesa icala lokuzonda amaJuda njalo ulakho ukulengiswa engatholakala elecala. Yena uthi akwenzayo akusilocala ekulandula lokhu. Nazo big naza isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sithi ngamafitshane indaba inhloko zendaba ebezikhokhela. Umeli wenothona edale lephalamende umnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi. uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazo weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi dibanani lo ntungameli inkomo kusasa.